Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uyivansi ziningi obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 7 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela igogwe nembudziya edalele parliamente umnumzana Justice Mayor wajajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu 5 million ngumthethwandaba. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho.
Asiba lemhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abethe begalulwa kuzidakamizwa.
Kwezokhetho lamhlanje sixoxa lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapholisa eZimbabwe ayiwo i-regulating authority ba-partisan.
Asebebhubhile engozini yokuzamazama komhlaba kwele Syria le-Turkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4,300.
Kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje ngoba kungasiko nini kade kusase kubo 2000 kodwa ke kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebejonile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Omela igogwe nembudziya edalele parliamente umnumzana Justice Mayor wajajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu i-5 million. Umthethwandaba uthe lolu daba solulenyanga ezedlula eziyisithupha lungathoniswanga ngalokho sokumele lulahlelwe khatshana. Uwajejena ubikwa elobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. Wathatha imali yeziphala ze-GMB elabanye bakhe babotshwa ngamapholisa ogatsha lwezakha nyakenye. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho. Amapholisa abemisa izimota emgwaqweni edinga izidakamizwa kulolu hlelo lona olusungulwe eHarare ngeviki edluleyo njalo lukhangelelwe ukuqutshwa kwamanye amadolobho njengoba udubo lwezidakamizwa lubikwa lubhahile elizweni jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, yena othi kuyadanisa ukuthi abanye abathengisa entubeni zezikolo bafaka izidakamizwa kumascones abawabhakayo ukwenzela ukuthi abantwana beqhubeke bewathenga.
Sokuleminyaka ethile kumbinyanga ezithile sisebenza gadalala ngenxa yokuthi ngasiba lemhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abethe begalulwa kuzidakamizwa ngenxa yokuthi kulabantu abathengisayo. Ngikhuluma kanje phose iviki leyi edlulileyo, imaviki amabili adlulileyo, sike saba lomhlangano eNtumbane Hall okube kule ingxenye yezikhulumeyo ehale zikhulume ngayo nale ndaba yezidakamizwa. Kwasokusiba ke labanye abantu abalokuganga, abanye abantu ababekuganga ababezama ukubana indaba ndaba lingaxoxiswana kulo mhlangano kwacaca ukuthi bona abo bani ukuthi basetshenziswa yibona wangabantu abasha but sakwazi ukuthi basetshenziswa yibona abantu abadala abayiziganga abathengisa izidakamizwa ebulenjini laba besikhona sikhuluma ngakho ukuthi abantu ababalekele izidakamizwa lezo njalo siyabonga ukuthi sike sasanxuswa lapha emapholiseni lami ngameli inhlanganiso eRose Camp lapha nebizwe izikhulu zamapolice kulo commission okhona lapha ukuthiwa ngunyabaza nguye owayebizele umhlangano kodwa ke saba lesikhathi esihle sibili okwakulethwe nje ingathi ezijeneyo sikhuluma ngazo izidakamizwa saba ingxenye enkulu yokubana sokufanele ziqedwe lezidakamizwa abantu basebenze bendawonye njalo phezu kwalokho futhi siyakukhola ukuthi siyakhupha okungama-pamphlet esikhali bana kuphume unikezwe i-community ukwenzela ukuthi sitshengise ingozi yalezidakamizwa ezikhona le mhlanganweni yethu futhi esesibalayo khathesi akulamhlangano esingabi layina le indaba yezidakamizwa sikhuluma ngabe kulo mhlangano wa 25 enketha ibi ingxenye yenkulumo uma agenda bekhona izidakamizwa bezikhona so ungaze ukuhambele kwangaphi ukukhulunywa ngakho
ngokubona kwakho ungathi uhlupho lolu lubhahile kakhulu yini edolobheni lakobulawayo nxa singaqathanisa lamanye amadolobho
eqinisweni ukuthi indaba yezidakamizwa emzini wakobulawayo isiyindaba ebhahe kakhulu singananzelela wathola ukuthi akusela lokhu kumbe iwadi ongahamba uthole kuthiwa kulandawo lapho kuthengiswa khona izidakamizwa futhi into emangalisayo ukuthi indawo zakhona kumbe izindlu lezo kuthengiswa khona izidakamizwa ziyaziwa lanxa abantu abelokuhlakanipha ukuthi uyathola ufika umuntu ukubhadala imali lapho kuthengiswa izidakamizwa kodwa bese ukuhanje kusethathwa izidakamizwa lezo kweyindlu kodwa izindlu zakhona ziyaziwa so ngithini lapha ngithi kubhake kakhulu and esizwa sokulokuganga futhi okukhulu okwenzakalayo ukuthi abanye bona abathengisayo laba abazisebenzayo bethengisa ezikolo lapha nemagedi nezikolo bethengisa amabhanzi bethengisa amasikonzi lani kuthiwa sebefaka izidakamizwa phakathi kwamasikonzi abantwana besikolo bethenga so kuyatshengisa indaba le isibhake kakhulu ngoba kathesi sitshaya abantwana abancane abangelakucala abangazi lutho injongo kuyikuthi ungaze uthathe izidakamizwa umzimba uyakususithi ukuze uqhubeke usebenza kuhlala uzithatha nsuku zonke so laba abantu izigangi lezi zinto ezikhona ezinye ezithengisa ukungayisibo bonke zenzela ukuthi zingaze zifake izidakamizwa abantwana bathenge kanye sebebuya kuye bethenga nsuku zonke ngoba umzimba wako usufuna ukuthi ahlalisane namasikonzi kanti kule nto efakiweyo kodwa kulokhu sebenzelana ndawonye phakathi kwezakhamizi phakathi kwabantu be-child protection kwabantu uhulumende ikakhulu iZimbabwe Republic Police abantu be-social welfare bakahulumende le service society ngobuningi kubhizi abantu babhizi bayagijima ukuthi bancedisane babambisane njalo sile nhlanganiso ezikhona ezabantu abatsha lazo ziseziphathekile ezinye kulolu hlalo la njengezakhamizi inhlanganiso yebulawayo Progress Association silogatsha labantu abatsha lalo lubhizi ubana ligijima kodwa singakutsho yikuthi uhlupho yikuthi khathesi izidakamizwa zithengiswa ngabantu abatsha zithengiswa abantu abadala kusitsho ukuthi sokufanele kube sibe lama-programs oyiwo ajonge ukuthi athinte bona abadala bonabo kuyiba abathengisa lezo zidakamizwa ukwenzela ukuthi indaba yezidakamizwa ime ngoba eqinisweni kubana sibulala abantu abethu bese sibulala futhi lokuthi ikusasa yethu ingabi khona nxa siyidakisa laba bantwana abancane abangelacala
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini isihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo lokho esukudaba lunye intathele izindaba e Studio 7 uEzra Chisas Banda ube semkhankasweni wokulwisana lo daba lokumemetheka kwezidakamizwa kobulawayo izolo wasethulela udaba olulandelayo
Unkosazi Fadzai Marobatsanga umsekelo womqondisi ugadala kwaHulumende olibona ngentuthu kwezabelo uphatheka kulumkhankaso yemele umphathi ntambo wedolobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube
amadrugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile siyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa amadrugs siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa amadrugs bacetshelwe emapholiseni amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona khona nguzibani ositshelileyo sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe
isikhulumeli samapholisa kobulawayo inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalo mkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa
kusuka kulo mkhankaso sesiyenza umsebenzi abantu bazabasebenzisa zabasesetsha abantu bebotshwa bala madrugs abantwana babebhema lapha kuyabotshwa wonke umuntu obhema amadrugs losebenzisa ama-drugs siyaqalisa nje i-operation ezaqalisa asazi ukuthi iza kumanini kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi la ma-drugs
ubheki inkomo ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa inhlanganiso ye-active youth zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo
impilo yami vele sinyokuzijabulisa ngenxa ngithayisa emsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngidaka ilanga litshonile ilanga ukuthi lingihambele kuhle nebembona kuyawumele kube lotshwala phakathi. Ya, kuswelakala kwemsebenzi kakhulu kwabatsha. Ngibona yikho ungathi yikho kusuka kubatshotshozela ukuthi kuswele into zokwenza. Akula ma-recreational facilities amaningi elizweni, so abatsha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichel Dube oleminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 uthi abatsha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili because ama-youth ayaphela, especially ngesikhathi khathesi okumele siyevota. Ama-youth ayaphela, siyarijiseka. Angihamba nje khona phana emalokishini yadlula lebelibabona emakhoneni besenza into zona lezo and akulunganga. I wish kungaba lo ngama-program also esingafundisana khona ngezingozi zama-drugs and all these other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services inhlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela lenhlanganiso uchaza izizathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka-11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhupha izitress ngenxa yema-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akula ma-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ama youth centers ula swimming pool kuma makhandeni lovezi mpopoma whereby thina we used to go there siya swim attend ama entertainment activities khathesi left due to lack of ama recreational centers lendawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo be socializer kukhanya zikho lezo ndawo lokhu kungaba ngezinye zezimbangela.
Intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza, ngakho bagcina bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Udubo lezidakamizwa lusabalele hathi koBulawayo kuphela kodwa lasemadolobheni wonke aseZimbabwe asethwele nzima. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
kona, asambeni madoda siyovota.
Okwezokhetho namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo.
Ibandla lethu lihlezi ligijima libhoda izabelo zonke zakomthwakazi ezigoqela iMathebeleland North, iMathebeleland South, iBulawayo kanye leMidlands. Ye ukhetho njengoba sikhangelela ukuthi luzoba khona lonyaka between July and August. Siyakhankasa lathi sibhoda ezabelweni sitshela abadala ukuthi hayi ibandla labantu, ibandla leMthwakazi Republic Party likhona. Yilo njalo okumele ukuthi nxa sizangena ekhethweni balivotele. Ngokunjalo thina uzananzelela lapha lalela ukuthi from 2014 iMRP isungulwa kuzofika namhlanje siyilona kanye ibandla elingabunjelwanga okungena ekhethweni kodwa elabunjelwa ukuzokhulula umthwakazi wonke jikelele. Ngoba siqhubeka sisebenza labantu bakithi bonke esithi thina abangakayitholi independence yabo kusukisela ngo-1980 kuzofika lesi sikhathi. Nguye ngakho ke ibandla lethu litshiyene kakhulu lamanye amabandla akhompyutha kwezepolitiki yaseZimbabwe ngoba thina sifayithela kumbe silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination kumbe i-total independence from kuleyi abayithi yi-Zimbabwean independence. Ngokunjalo ke siyaqhubeka sikhankasa. Ye mina ukuthi njengoba ukhetho lusiza ngizangena ngaphi njengebandla asikafiki esigabeni esesifinalize khona ukuthi ngubani ozamela abantu esiqintini esithile kumbe esabelweni esithile. Konke lokhu kuzaphawulwa ngamalunga eMthwakazi Republic Party. Lapho sizakwenza sinanzelela ukuthi abantu abazomela abantu bemela abantu bakomthwakazi kumele kube ngabantu ngempela aba-understandayo ukuthi kutshoni ukuba ngummeli wabantu. Thina njengeMthwakazi Republic Party asiziboni njengama-masters nxa sikhokhela abantu kodwa sizibona njengama-servants, izisebenzi, izithunywa, izigijimi. Kunjalo nje lami kulesi sikhathi angeke ngaphawula ukuthi njengoba kuyimholi waleli bandla sengingazitshololo ukuthi isiqinti engizongena ngime kuso yisiphi. Abantu ngesikhathi esiqondileyo baza kutsho lokho njalo ibandla lethu lizanika i-direction yokuthi siyingena njani ekhethweni lolu olukhangelele ukuba khona. Kungakho sithi without political power abantu abakwazi ukuthi bazilawule benze lokho abakufunayo ezabelweni zabo.
Sike saxoxa labanye amabandla ikakhulu ele-CCC bathi bona bayehluleka ukwenza imihlangano ngoba besanqatshelwa ngamapolisa. Lina ke
kodiqiniso babugande sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapolisa eZimbabwe ayiwo iregulating authority bapartisan enxa sokusiza amabandla njengawethu lamanye imithetho yabo bayayiwomisa bayibophe ibe nzima. Kuzananzelela ukuthi kumaviki amabili adlulileyo ibandla lezano PF through ingatsha zalo lezo sokuthwakula ama-vendors for ED labo kwathiwa ngabantwana bama-veterans bangcolise ubulawayo wonke laphana e-Ted Gold Building kusolobhoni lo ebeshtepo lo 40th Street bedemonstrator begcwele umgwaqo bamisa ibhizinesi yalelo langa. Akula muntu wabotshwayo, akula muntu owacharjwa nge-public disorderly conduct, akula muntu owacharjwa nge-incitement of public violence. Yikho ke sithi hayi sizazama zonke indlela ezizayenza ukuthi ibandla lethu lanxa kunzima likhankase liye ebantwini.
Lo ke bekungumkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izulu elilolaka linela chaya isiqinti senyathi esigabeni seMatabeleland North sachiya izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zingasela lapho okokuhlala. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa usuchiye abantu abambalwa bebotshiwe kunye lepolisa elilodwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilele enkundleni linjani lonke basakazi baka Studio 7. Ye ngiyayizwa indoda leyi ezano leyi okuthiwa ngumalani Nkomo. Hayi indoda leyi ikhulumela ipolitiki esisu sakhe. Lingakhohlwa abantu bakithi ukuthi kuvele silabo abantu kuzano laphana abathengisa umhlubulo wabantu bakithi abanjengabo Inosinkala abayibo ababhuqa abantu bakithi besebenza le zano le 5 brigade. Silabo abantu kanjalo kumbe selikhohliwe ngithi ngilikhumbuze bantu bomhlubulweni waseMathebeleleni ngoba uNkala yena wayesutha egqiba isisu sakhe ngokufa kwabantu. Yikho ubona abantu abanjabo umalani Nkomo laba bekhuluma ukuthi zano iletha intuko ebantwini. Intuduko okhuluma ngayo othi bayalungisa imigwaqo imigwaqo osendlini yakhe lapho ohlala khona yena, hayi elizweni. Libananzele le abantu laba bayathunywa ukuthi bezoqedelela abantu bomhlobo wakibo. Yiyo indlela abahola ngayo, yiyo indlela abagciba ngayo izisu zabo. Yibo bona laba abantu ababe ngama-agent e-ground ababehamba bethengisa abantu kubulawa abantu njengabo Inosinkala. Yibo labo malani Nkomo.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela nabalaleli, ngibingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement. Hayi siyamuzwa upresident lo i-EFF umbe kuthiwa ngundibale lo vele upresident lo against the CCC kambe ngathi vele ku-2018 engazi wathola yone 1% emelana lebandla labantu. Ubona ungani vele ngakhuluma kubi nge-CCC kuyini okuzomncedisa? Kanti esibuzwa ngopresident lo emazweni ukuzokhuluma lomnankagwa yena sekhuluma ngama-structures e-CCC akuhambisani laludo. Manje umuntu onjalo uyamkhetha ukuba ngupresident okuthini? Uyathi kumele adresse i-economic yeZimbabwe yena abesesitela ngokuzala kwabantu. Umuntu kumele ukuthi nxa ubuza uhlale phezu kodaba nothi ukuthi wena ubuzwa into wena sukhuluma okwakho. And ungaze yiliphi ibandla elimelana ne-CCC li-waste isikhathi sayo. I-CCC ithandwa ngabantu. Vele lokho kwe-CCC kuyafana lokuthi umuntu esemathandweni wena ukhulume kubi ngendoda yakhe kumbe ngomfazi wakhe. You are wasting your time because umuntu lwana usamthanda lowo muntu ebefuna ukuzibonela. Baningi abadala labekhuza ungakhombi kozibani kunje kunje kodwa abantu labantu bezibecine bezalisana. So umuntu okhuluma kubi nge-CCC waste isikhathi sakhe. I-CCC libandla labantu. Lokho kwama-structures kudingwa ngabantu abangenancedo abanganani lokwenza le-CCC. Thina i-CCC siyithanda injalo ingenama-structures. Ku-CCC siyathanda i-structures. Uchi izakhamisi abantu kumele bekuzwisise kunalokho bangakuzwisisa bazehlukana lebandla le 666
salibonani basakazi baka studio 7 ngulise konke labalaleli into ethanda ukuyizwa kahle yile ndaba ama-sanction leyile kahle kahle ngizothanda ukuthi ngibuze kulowo baba lo abantu ushuma kati ngoba lapha akaphendulanga umbuzo lapha babuza ukuthi ama-sanction la afakelwe ukuthi i-economy iphansi noma yena akakhulumi iqiniso waye angavele akhulume ukuthi ama-sanctions la asezimbabwe ngenxa ye-ZANU-PF hhayi ukuthi ngoba abelungu bafuna umhlaba muphi umhlaba bawufuna ngoba ama-sanctions la afakwe nje kungenxa yebandla lele le-ZANU-PF elingavumelani lamalungelo abantu abantu nje bathole kanzima kumanje kuyibe ZANU-PF abantu bathole nzima bagidinyiswa ngapha nangapha emazweni abantu abahlali phansi ngenxa yayo le-ZANU-PF engiphinde futhi ngisole le ukushaywa kwabantu le abantu basematobo la i-CCC siyizwile laphana ithi khona kunama-reforms abawenza kodwa ke ngiyabona ukuthi lapha ziningi kabi into esezihlala zenzakala abantu bayahlukunyezwa kodwa asikeza kuthiwa kulo muntu we-ZANU-PF oseboshiwe ngenxa yokuhlukunyezwa kwabantu lokho esicela ke impendulo lapha abantu bakithi ngesihle sibili nangomoya wesonto
sanibonani uma ngabe sifuna ukuthi izinto zethu zisihambele kahle ake siyeke ufuna ipower ngoba abanye ngebabona ukuthi bafuna ipower umuntu ufuna ipower yikho nje into ayidingayo ipower asifuneni into ezosiza umphakathi wonke weZimbabwe singafuni ipower ngoba uma ufuna ipower ufuna wena ukuthi usuthe wedwa uzofana futhi nezana bheke uze ube nomehluko ngoba manje uma siyenza nakanje sikhombana ngeminwe kuthi yiye emandebeleni yiye CCC yiye amashona hoda yiye kwacha kwacima akusebenzi next lokhu akunikezi vele isinkwe etafuleni uzokhala uzoguge lokhu kukhala wayizama ibusi iqhubeke siya phambili
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi sangathi lingasiqhubekela phambili siphathele umsebenzi omuhle kanje siyabonga bese singibe ngithanda nje lami ukuthi ngiphawule kancane ukuthi ngizwa abeZANU-PF lamapholisa wayo bathi ma kule mhlangano we-CCC behambe bayogcwala bengama-SIO beyini befuna ukuyathi indlebe ukuthi i-CCC iyenzani angeke benze lutho ku-CCC as long i-CCC ingasela ama-structures siyabonga kakhulu abaphathi be-CCC lo president wakhona ngokuhlakanipha okungaka noma iZANU ingazama ukuthi iyenzani kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokhuluma uzobanikeza amandla ngoba lokuhlakanipha ngathi banakho bese ngisiba ngidangale kakhulu kulabo abafowethu be-MRP ukuthi bona abantu bayi-opposition bafuna ukuthi abantu bevotele o-councilor babo beyi-MRP bevotele ama-mayor beyi-MRP kodwa upresident wabo bese siba ngumnangakwa iZANU-PF batsho ukuthi ma kusaphethe iZANU-PF u-councilor we-MRP uzokwenzani kumembo of parliament wayi-MRP uyokwenzani into engasenzela kahle sonke singamaZimbabweni ukuthi sitshintshe uhulumeni yonke iZANU-PF yonke iphume kuphathe i-CCC and then bona be-MRP bese bebuya ke bekhalaza ngalokho abe bekhalaza ngakho abantu bakulucindezelo kulungiso kodwa bona mabezathi i-CCC ayibuyizohlangana labo bona bayiphathe encane ngoba abala ngisho no-president we-MRP so amadoda e-MRP ngiyabacela ngabe qinisile ngempela ukuthi bayi-opposition labo abaphume ku-MRP bejoyine ku-CCC ngicabani konke kungasenzela sonke ngcono njengamaZimbabwe ke sibone ilizwe lidala olikhululeka lisiba lesizotha siyabonga ukukhuluma ngosto
salibonani 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 ngikhuluma ngisemangwe ngishola umbuso ka nangakwa lo sithwale zenzima ongafuna ukutshelwa ongafuna ukuzwa ngabantu so umbuso wenyamazana thina abanye asihambisani lawo kodwa into ebantwini abantu abazame nje ukutshintsha bebelotshintsho bevotele iqembu elikhulu elibuya ngamandla i-CCC ibona ngathi ingcono kakhulu ukuthi ingane engasikhulula embusweni lo uyendlova iphisha mnangakwa ngiyabonga
studio 7 salibonani nonke basakazi nabalaleli ku-studio 7 la hayi mina ngingushova ingolovane le enkaya so lapha ngizama ukuthi sibonisaneni njengalokhu kusiwa kuma-elections ukuthi nga inhlangano zonke lezi ezi-opposayo ahlanganeni sikhipheni liphathi side lokhu asingeke siyikhiphe siyekele ukugxekana siyekele ukuyenza lokhu nalokhu sithi engcono yile engcono akukho engcono ukukhipha liyana yibo ubungcono engibubonayo mina then yindlela yakhona ngoba ayikho enye singayenza uma sehlukene kanje omunye la efuna ukuthi ebuse omunye la efuna ukuthi abusayo asikhipheni bese sibusa kahle bese sithole idemokhrasi ngoba kayikho le demokhrasi lapha ekhona ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ubuzemelika asebebhubhile engozini yokuzamazama kwamhlaba kwele Syria le Turkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4800. Izisebenzi ezihlenga abantu bezimatasa ziphanda ngaphansi kwezicucu zemduli edilikileyo, okutsho ukuthi inani labafileyo lingaqansa. Uhulumende wele Melika uthi uzaphathisa amazwe omabili la ngoncedo olokudinga ukuthi lihlenge abanye abantu lokuphathisa abalimeleyo. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bangodube.
Ukuzamazama kumhlaba loko kwenzakale elizweni laseTurkey laseSyria kube into ethuse abantu abaningi kakhulu, ngoba kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje, ngoba kungasiko nini kade kusase kubo 2000 kodwa kake kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebejonile. Kodwa ngekunjalo abantu abakhangela noma abahlola abantu abangabe begqibelekile ezingozini lezi loko besaqhubeke njalo besaphenya besasetsha besazama ukuthi bagebhe babone okutshengisela sobala ukuthi isibalo lesi sizayo ngokuya ngokunyuka. Lapha kuleli zwe laseNgilandi kade kungazange kwazwakala kakhulu ukuzamazama kuleli lizwe, kodwa ke abantu badumazekile kakhulu, bethukile kakhulu ngoba kwenxa into yenzakala elizwe lefana labo Turkey, okungakuthi iTurkey iseEurope kuyako kusekusibalo lomthelela ukuthi sekungabe kwenzakale njalo la kwamanye amazwe akhona apha eEurope, okuyinto engasimvama ukuthi kwenzakale into ezinje emazweni ase-Europe.
Wona ama-earthquake ake ayenzakale yini eNgilandi, njalo ungasitshela ukuthi nxa kungenzakala ilizwe lona lilungiselele na ukuthi liyenelisa ukuhlenga lokuphathisa abayabe bethintwe ingozi le?
Ilizwe leEngland lihlala liqaphile ngaso sonke isikhathi ukuthi nxa kungenzeka isigameko ezifana laze nalezi ukuthi bayenelise ukuthi bahlenge abantu babo, ngoba into eyenza kakhulu ukuthi bahlale bengabantu abaqaphileyo njengoba sazi ukuthi kulezigameko ezifana lezinto ze-terrorism ezilokwenzakala kuleli lizwe okwenza ukuthi babe ngabantu abahlala beqaphile izimo ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke nxa kungabe kuwumthelela ukuthi kungabe kwenzakale i-earthquake ilizwe leli lingabe sengozini eningi kakhulu, ngoba sazi ukuthi lapha kulezinto ezifana kubo London kakhulu, edrobheni laseLondon izitimela eziningi zihamba ama-underground tube, izinto eziningi ezingabe ziphansi kulamanye ama-bridge ahamba ngaphansi kwamanzi, kungabe lokunzima obukhulu kakhulu okungenza ukuthi ukulahlekelwa kwemiphefumulo yabantu kube sezingeni eliphezulu kakhulu. Kodwa-ke esithemba ukuthi akusoze kwenzakale njengakuleyo yonke le minyaka edlulileyo kungakaze sikubone kusenzakala into efana layena leyo kuleli lizwe.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi Bangodube olandela izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 nesebhilitane.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo omela igogwe enembuziya edalele ephalamende umnumzana Justice Mayor Wadiyajena labanye bakhe basulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu, i-$5 million. kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo abahlali bedolobho bathi bazaxhasa amapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.